nawe ungathiwa umbiko opheleleyo, kodwa siyabona usungumbiko ophose ngxenxa ufike emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwendongo. Siyananzela futhi khona lapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo kumawadi atshiyeneyo lakumaconstituency atshiyeneyo, abanye bazaqetshwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezi ezikhalo ezingenza iwadi lenombolo ezikhalo ezingenza iconstituency zifinyelelwe. Kodwa-ke kunjalo yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzelele ukuthi uyisimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalise ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalise ukuvota. Yebo kambe idilimi siyenziwe, kodwa-ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abazikwa besiyabhalisa. Nxa sekufika isikhathi sokubana bavotela bazavota nxa bekwenze sokudlula idilimitation. Ngendlela yokuqakathekileyo yokuthi wonke umuntu ongumhlali wakoBulawayo, ongumhlali weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi sokuphumela umbiko. Umbiko abaqhubeke besiyarejista ukuvota, inombolo zesiqanse ziye phezulu. Lokho yikho okuqakathekileyo okufanele kwenziwe ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike singathina information yokuthi kuhamba njani, ngoba zananzela kwezindawo kuqunywaqunyiwe ukuthi abantu bakuzisuthi khathesi nxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hayi nengxebe ngikuli iwhats engigqunywe wafaka kuleyana. Abantu bakunanzele khonoko, ngoba singaye sibayekele abantu bengakwazi bazele sibelahle bengasakwazi bakuluphi uhlangothi. Sokuqakathekile kwaba kuthi abantu sibaqhubeke sibanika information egcweleyo, ilo kuthiwa information dissemination, kwenzela ukuthi abantu bananzelele. Phakathi kwesila abantu abadala phose abangabe bengazisa okwenzakalayo, abantu kufanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lowo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqakathekile ukuthi abahlali bakoBulawayo, abahlali beMathebeleland, abahlali beZimbabwe bananzelele ukuthi asikokuphela kwendaba. Omunye lomunye umuntu lomlando okubana nxa sokufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota, aqhubeke ayehambe emavotini, akusho ukuthi ungabhalisa uphela khonapho. Kungani abantu kufanele behambe bayevota? Abantu kunanzelele ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali weZimbabwe ulomlando okubana ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe, lokuthiwa i-decision making. Ukwekela ukuyavota yikuvota njani, ngoba abantu bazayenza izinqumo, lezo zinqumo zizayenza impilo yami lempilo abanye ibe affected ngezinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithatha besenzela izinqumo, asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukubana athuthukise ilizwe, athuthukise isigaba, athuthukise lewadi. So lo uqathe kumisa abantu bangahlali ende sikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha. Abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva, kusala abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva. Abantu abethu abasebe le minyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso kusevotini siya kuthaza sihambeni lawo lawo bayingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa, ngoba sinazela ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebenenamba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So kuqakathekile ukuthi yebo kamdimension siphelile, yebo kamburejistile uba yivota, kodwa kuphelele khonapho. Siqhubeka futhi uyevota ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba lizwe elithuthukile siya phambili ngokuvota kwethu.